Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kumsakazo weStudio 7, namhla ngeSonto mhla ka 27/4/2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kufunakala amabhiliyoni amabili ngenyanga. Amabili zaphinda njalo. Uhulumende uthi kufunakala imali enengi okumangalisayo nxa kuyikuthi odokotela bezaphiwa imali eqhathaniswa ledola lemalika emkambo wezemali.
Njengoba singasinika imali ezona leli sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esingakanani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhona kwezinto, i-interbank rate.
Ilizwe leMelika lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi izitshe zizozenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF zibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe.
We do not agree, it's just a figmentation of their...
Lo ngumbono weMelika wokuhlasha ngomunye. Iqiniso yikuthi iningi labeZimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
Kodwa abakhokhela ibandla leZANU PF party eleMelika licatsha ngomunwe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. Ibutho leMelika libulala umkhokheli wamalwecatsha awe-ISIS obecatshe kwele Syria. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi kumele adinge amabhiliyoni amane amadola 4 billion dollars ngenyanga ukuze aholise odokotela labanye abakuhlangothi lwezempilakahle nxa iholo lezisebenzi lingalinganiswa ledola leMelika emkambo wokuthenga lokuthengisa imali kweleZimbabwe. Udokotela Paulina Sikhosana ohlangothi olubona ngokuqhatsha odokotela ole Health Service Board uthi okwamanje iholo lezisebenzi ezikuhlangothi lwezempilakahle lifika izigidi ezingamakhulu amane, 400 million dollars ngenyanga. Ngakho ke uthi imali le izakhuphuka kakhulu nxa odokotela abongi labanye bengahola imali ehambelana lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wezemali. USikhosana uphinde wathi kukhangelelwe ukuthi odokotela bazathoniswa amacala atshiyeneyo okukhalala umsebenzi kusasa. Uthi bazaqhubekela phambili ngalokhu loba odokotela besithi kabafuni ukuthoniswa amacala nguhulumende.
Kungaba ngcono babe khona, kodwa umthetho uyavumela ukuthi khona ama-disciplinary committees abe khona loba umuntu engekho after the conclusion. I-Labor Act allows for that.
Singathi ke kodwa ke nxa kungani kumenjalo baba Sikhosana, khanyazani phela bonke badivela kumbe bethume lamagqwetha abo. Manje kusebenze kanjani nxa kunjalo?
Incwadi ezitshengisela ukuthi kukhona abafanele ukuthi bakuphendule kuma-disciplinary hearings, incwadi lezo zingathunyezwa lapho abahlala khona. Kuyenele ukuthi khona ama-disciplinary proceeding ayenzeke loba bengekho.
Liyabe selisenzela nje umthetho ukuthi liqhubeke siya phambili, ngoba nxa umuntu engekho baba Sikhosana uyamjezisa uthini?
Umthetho utsho njalo, uyavumela, uyabala ama-charges akhona. Ibizo lo othathwayo liyabizwa, and then uma engekho njengase-court, uma ufanele ukubuya and then ungabuya, ibizo lakho liyabizwa. Kuthi ukuthi khona hayi akekho, then in this case ama-disciplinary proceedings ayaprocida.
Ye, libona zani kuyathatha isikhathi esinganani njengoba bebaningi kangaka ukuthi bachajwe, ngoba nxa bengabuyanga liyabe liwabala amabizo one by one, kumbe liyabala konke ka-one?
Kumele, I think ama-processes akhona amene ngeke ngisho, kodwa-ke sake sakwenza last time ngo-January. Abalama ngathi nje ukuswelela enye igama, abalamacala afana nayo bayabizwa bonke at the same time. ngena amacharges akona abalwe abavumayo at the same time abalayo at the same time those who are not pleading guilty to absenteeism ngoba iqala lakhona ukuthi ababuyanga emsebenzini befanele ukuba emsebenzini bengathathanga esingathi leave.
UDokotela Paulina Sikosana ukuhlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe Health Service Board sixoxe laye eseHarare. Odokotela abakhalela umsebenzi abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathi abala mali yokuthi bayethoniswa amacala nguhulumende. UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso le uthi bafuna iholo elikhuphukileyo hathi ukuyathoniswa amacala.
Lokho simelele igovernment ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zona lezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thinathi kutshoyo ukuthi ezilongo singaqhiwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagros zokubhadala orenti labo fuel. Izilongo singasinikanga imali zona lezi, sizozihlalela ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ehambelana lokukhwela kwezinto, i-interbank rate
yesiyifunayo
ukuthi ama-salaries ethu benjalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa irate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathatha ngaphi imali enjalo? Baba Pepe.
Imali balayo. Siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% e-tax. Babhadala bayayekela ifuel ikhwela ngeviki nge-interbank rate. Kulama-tollgate awakhwezanga nge-300%. I-electricity bayi-increase layo. Yonke into yayi-increase. So imali balayo. Abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Sizwa kuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa le ndaweni ezinjalo. Kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asikababali, but iningi vele selifunga ukuphuma. Abanye sebe-resign.
UDokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende wakwelamelika uthi imithetho yezomnotho emibi, inkohlakalo lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe yikho osekusukise umnotho welizwe, athi amanga akhulunywa nguhulumende othi lokhu kubangelwa izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Umsekeli kaphathi indaba ogatsha olubona ngendaba zezwekazi le-Afrika uMnumzana T. Boneji utshele Studio 7 ukuthi inkulumo yokuthi iZimbabwe njengelizwe lafakelwa izithezo zomnotho ngamanga nje akhandwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthi izithezo lezi azivimbela amankampani e-Amerika ukuqhubeza amabhizimusi lamanye wonke angekho kunani leli elethulelwe izithezo. Uthi-ke okwenqabela amankampani eMelika ukusungula amabhizimusi eZimbabwe yimithetho engakhuthazi ukusungulwa kwamabhizimusi, inkohlakalo yeziphathamandla lezisebenzi zikahulumende kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Kodwa-ke umgcinihlalo webandla leZANU-PF kwele-South Africa uMnumzana Kenneth Mandaza uthi lokhu okuthiwa yiMelika ikucatsha nje ngomunwe.
We do not agree, it is just a figmentation of their...
Lo ngumbono weMelika wokucasha ngomunwe. Iqiniso yikuthi iningi labezimbabwe bathwele nzima ngalezi zijeziso zomnotho.
The country are suffering because of these sanctions.
Isikhulume sebandla lezapho uMnumzana Iphithule Maphosa uthi kuyabethusa ukuthi indaba iZANU-PF leSouthern African Development Community besenza sengathi abaliboni iqiniso elisegcekeni kangaka.
Kuyasimangaza namhlanje uma bezasukumela abantu abaless than 200 ukuthi kube yibo abahleli kuhle besusele izijeziso lezo abazifakelwayo. Kuyakonfirma sobala ukuthi SADC kusho ukuthi yiclub nje yama-dictators, iclub yabahuquluzi, iclub yabancindezeli abalandaba le-offer of millions of citizens of ama-member countries.
unathi uthi uhulumende wakhe kudala wakucacisa okufuze uhulumende weZimbabwe akwenze ukuze amankampani ethulelwe izijeziso zomnotho zisuswe. Uthi kufanele kuguquke ezombusazwe ezihlasela labo abanemibono ehlukileyo kule kahulumende, uhlonitshwe amalungelo oluntu lamalungelo okwethulwa kwemibono lemibiko, kulungiswe imithetho ezokhetho, kufakwe ekhokhele ekhethweni olukhulekileyo njalo kungela ukuqilibezela, kubekwe obala indlela okuqhutshwe ngayo uhlelo lokwabiwa komhlabathi njalo kubotshwe bonke abaphatheke emsebenzini kohlakalo. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umongameli Donald Trump uthi ibutho leMelika selibulele omkhulu wamalwecatsha awe-ISIS u-Abu Bakr al-Baghdadi. UTrump uthi u-al-Baghdadi ufe ebaleka elabantwana bakhe abathathu endaweni okubizwa ngokuthi yi-Idlib khona ngale ke kweleSiriya. Uthi ibutho lihlasele indawo abecatshe khona, wabaleka wangena emlindini wokuziphandela lapho azibulele khona esebona ukuthi uzabanjwa libutho leMelika. UTrump ubuka kakhulu okwenziwe nguhulumende wakhe.
Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead.
Izolo ntambama ilizwe leMelika libulele ilwecatsha elidingwa ngamehlo abomvu. U-Abu Bakr al-Baghdadi sefile. Nguye owabumba amalwecatsha awe-ISIS akade ethwalise nzima abantu. Ilizwe leMelika belile minyaka eminingi limdinga. Simtholile lapho ibutho elingene khona kwele Syria laphuma kungela muntu ofileyo kumbe olimeleyo.
U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Vumani Moyo uthi ibutho belivele lidinga undoda lo ngamehlo abomvu.
Akuthengisa nje ukuthi loba nje umongameli lapha ngabe ekuxanguza ezintweni eziningi eze-foreign policy kutho ukuthi i-America has not taken the eye off the ball kuma-terrorist.
Singathi kodwa kutshoni khonokho kumongameli Trump yena ngwakhe?
Antsho izinto ze-Syria konke lokhu kade sokungasamhambeli kuhle ngama-comments. Ngibona ingani yena ukuthangela ngendlela yokuthi uyatshengisa abantu ukuthi he hasn't slept on the switch. Ukuthi lokhu engumongameli ekuthangela ukuvikela i-America ezintweni ezingabalu kuwama-terrorist.
Ye, kubuya ngesikhathi usenziwa lokho kuthiwa uphenyo lwe-impeachment. Kambe ukuthi lokhu kuza kuvimba yini? Kumbe kuyaqhubeka kunjani?
Hayi, ngambona ukuthi kutshintshani kangako. Angithi uhlupho lina ngilikhangelane labo Russia labo Ukraine, lokho akulani labo Russia labo. Angithi loba laye umongameli ngabe bengafundi yenza into enjani, njengoba bavele bakhangela ukuthi kungazuzakala ithuba lokuthi bamzuze yena. Nomterrorist yena nasebenzise bebevele bezakwenza loba ngumuphi upresident. So lokho kakutsho kangako ukuthi wenze into ebitshengisela ukuthi yena umi ngaphi. Kodwa yena uzazithethela i-credit anyway, but vele it's a military position, the American position ukuthi ama-terrorists they want to get rid of.
UMnumzana Vumani Moyo yingcwethi kwezombusazwe. Sixoxela eseDallas, Texas khonapha kwele Melika.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ke sixoxa ngamajaha akulezi nsuku ongazani akwazi ukukhombisa. Siyawazi ukuthi ke ukukhombisa phela kuyinto eqhakathekileyo empilweni kwezela ukuthi uthole phela umuntu ongahlala laye impilo yakho yonke. Ukuze sihlaziye lokho ke ngilo mama uSakhile Liline uMadube, lo baba ke uThabo Mdluli. Madube ungawutshona njani?
Ngiyashona kuphi, ngiyashona yini baba lalile ngibe lo Mdluli ngiyambakalela.
Ye, baba Mdluli unjani?
Ngiyaphila, wena unjani? Ngibingelele uMadube, ngibingelele labalaleli.
Hayi, siyabonga kakhulu ke sihlobo zami, thina abanye siphilile ngapha ke eWashington. Kase ngawo ke Madube, kukhanya zani lapha kulo hlupho lokuthi abafana kulezi nsukungani bayadonda mani ukuthi bethole izintombi, bagcina bengena ku-WhatsApp, ku-Facebook, langaphi ngaphi. Kambe kuhamba njani khonapho?
Just ukuhlupha Dube. Impilo esiphila ngabantwana bakhathesi ayisakufani lempilo esakhula siyiphila. Sihlangelele ekubeni ngabafana kathesi abafuna impilo easy life. So lapho ngingena kwatata ngingena ku-social akhombise khombisa lo muntu ongamaziyo. Omunye akhombise ekhangelele ukuthi noma engumuntu omdala hhayi uzanzima ahambe isikhathi sokuthi iyakhombisa asatalale laba abakudala babesatalala sin imali make sure ukuthi silinde imali intombi ngiyibonile ngizangiyalobola ngithathe ngithake endlini manje abakhathesi vele yabe ekhangele ukuthi mangi ngizibonele mabhuzi sengikhangele ukuthi sebenza ngaphi ibhedi yakhe yemali njani ngahlala fana ngigcine ngihle ngimbambe ngithi ha impilo yabe ihambe iqhubeke isiya phambi la ukuthi kumbe umabhuzi ufuna ukugcina ngoba ufuna imali evela kuye hhayi lokho kunenzelo yabe ngakukhangele ngiyakuthembisa lokho ukuthi hayi ngiyakuthelela umuntu usocial sengikhangele ukuthi usebenza ngapho futhi at the end of the day abantu bonabo ababona kubo-social lana besiyahlangana siyakuthela ukuthi umuntu ayisiwo kade emkhangele
siyaphambili
sokuhlupha omunye umuntu uzezekuhlupha.
Ye, siyamuzwa uMadube lapha. Baba Mdluli, uhamba njani kona?
Ye, khona kuliqiniso mpela amajaha kulezi insuku asesaba ukushela amaningi asegijimela kuba ama-WhatsApp ngoba iWhatsApp kuba lula ukuthi umuntu ashele ngokuya ungamboni umuntu omshelayo umshela engangale naye njalo lokuthi i-technology sibuye kakhulu emhlabeni wonke jikelele nje sesisebenzisa i-technology. So ekadeni besihamba umuntu chichela intombi eyilanda for izinsuku kathesi sokungungqome khonapho sihambe khona lapho ngenxa ye-technology.
Khonoku-ke Madube akutsho ukuthi-ke sokungani kuyasusa abantu ebuntwini sibili nxa ukuthi ungaphonga uphosa nje amazwi akho.
Ngasho ukuhlupha vele kuyahlupha ngoba thina sikwazi ukuthi umuntu kwakumele uhlangane naye umkhangele ebusweni ukhulume umkhombisa umuntu omaziyo omkhangeleyo. Alokho kwe-technology bathi into ziyatshintsha sesenza into ekhona athethe kuyisimangemanje but nambani ngamthi wasokubulala isiko esilazile ukuthi umuntu umfana kumele akhombise jaha khonze kube kuhlekele njani.
Mdluli, wena-ke ubona ngazani khonokho-ke ungani abafana bayadonda akutsho ukuthi kumbe badinga vele esezisengwa lapho ukuthi umuntu ahlehlale kuhle.
Khona angithi kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silobaba uThabo Mdluli lo mama uSakhile Liline uMadube. Lezi-ke zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Mike Obe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Obe. Namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. NgesiNgisi sithi breast cancer sixoxa lwesihle senkosi Nyathi. Sihle ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho eVoice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yebele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yebele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani okutsho ukuthi ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama kodwa kulabanye abesilisa obaba asebeke babanjwa lo mkhuhlane wemvukuzane yebele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo kodwa welatshwa waphola. Injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina lokho ngiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Isikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela ngihambe esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa okwakhathi esingiqinile lokho lokho ukuthi inxa uvele wenza ioperation yevele njengomama kuba nzima ngoba nxa ungumuntu uzelule izitho zakho zonke ezaneleyo nxa esinye isitho sesuswe emzimbeni ayiso into elula kodwa wena kufanele uziqinise njengomuntu phakathi ubonye konoku ukuthi usaphila
ngombono wakho ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na kumbe awukhethe
lo mkhuhlane ubahile kakhulu ebantwini abadala abangomama engathi asebeke bazala kakhulu laba phezu kweminyaka engingathi elamachuma amahlanu balutshwane ontanga
yazi ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilomkhuhlane ebekhala ngemali yokuhlawulela ikhimotherapy bathi iyabiza imali eningi zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lomkhuhlane
bakhona abaphukufakazi besithi bona batholi imithi abanye imithi yesintu abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama specialist abenaturopath bodwa odokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo
isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo iqhibe uhlelo
asazeni ukuthi amadokotela la lemithi bangelapha kodwa osindisa umuntu ngumdali wethu osezulwini njalo nxa umuntu esehlangane lomkhuhlane asazeni ukuziqinisa sibe lokuthula okuvela ngaphakathi okuvela kuThixo okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama
ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo sihle senkosi mthakazo muhle zimpapo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at bigmike3bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 kwanelokwa namhla olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe Zimbabwe muhle mthwakazo muhle bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe sonke isikhathi sezokholo silo Ntungameli Khomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga mhlakazi labalaleli labafundi
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ngizathanda ukuthi sikhumbuzane namazwi aphuma emlonyeni sizancedisa kuleyo ndaba ngokuvula incwadi yomshumayeli testamente elidala esahluko seshumi indima yeshumi nambili sisiya endimeni yeshumi nantathu lapho kulamazwi athi wona amazwi womlomo ohlakaniphileyo anomdla kepha izindebe zisula ziyakuthi inya zona bese tini uqala kwamazwi womlomo waso angokula nokugcina kokukhuluma kwaso kungubuhlanya obuhle amazwi la asitshengisa ukuthi nxa sikhuluma kumele sikhulume njani lalabo abalalele ngoba nxa ukhuluma ukhuluma ukuthi ulalelwe kube labantu abakulalele bezwe ukuthi uthini kodwa lapha-ke umshumayeli uthi amazwi aphuma emlonyeni womuntu othi ohlakanilanomusa ngenye indlela ngamazwi akhayo alothando alokuzwisisana labanye abantu alokubekezela alokuthoba alokududuza alokwakha alokucebisa alokulaya okuyikho yikho kuthiwa amazwi aphuma emlonyeni womuntu ohlakaniphileyo alomusa yenza ukubana lowo olaleleyo kumbe labo abalaleleyo labo bazizwe ukuthi bangabantu ngoba amazwi akhulunyelwa ukuthi sizwe ukuthi asiphathisa njani empilweni le kube sekusiba nalaba ukuba izindebe izisiwula ziyagcina zisigcinya sona isiwula leso kuthiwa lapho eqalisa ukukhuluma lowo muntu oyisiwula amazwi ake ahlazizwakaleli ukuthi akulanto ayikhulumayo uvesethi nabesesithi nokugcina kokukhuluma kwaso kuwubuhlanya obubi kukangaki abantu belalela inkulumo oyikhulumayo wena mhlawumbe bangakutsheli ukuthi inkulumo yakho kayizwakali ngobana kayakhi kayiqedakali engxenye iyaxabanisa engxenye iletha izondano laphakathi kwabantu yikho-ke kuthiwa kumele sinanzelele phela esikukhulumayo kuba sezigabeni ezimbili isigaba sokuhlakanipha nesigaba sobuhle abantu bayadinwa yizinto ezibenza bangaze bahlaliseka buphuma emlonyeni yethu kwesinye isikhathi yasiqali bebuthelelwe engxenye ngaphasi kwesihlahla balalele balande ukuzokuzwa ukuthi kuthiwani kodwa amazwi aphuma emlonyeni yabantu bonabo ababekhuluma sekitho mbezisethei uyabona bekhangela phansi beningini amakhanda nesinye isikhathi abavumelane lawe ngobana amazwi aphuma emlonyeni wakho asebabonisile ukuthi uhlakaniphile kumbe uyisiwule asikhangeleni amazwi esiwakhulumayo silaleleni lenkulumo zabantu ezikhulumayo kuze sizwe inkulumo elokuhlakanipha sithiyane lale elobule lobuphukuphuku phakathi unkulunkulu kasidalelanga ukuthi silalele izinto ezilobula ungabi yisiwula-ke wena njalo ungabi yisiwula ngenkulumo ungabi yisiwula ngokulalela inkulumo ezingayisizi unkulunkulu asisize sibe la magama akhayo aphuma emlonyeni wenu la amanye asifanelanga njengabantu abadalwa ngumfanekiso kaNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Ingcibisi, sithanda ukubonga umdala othando lwakho. Ukusa kwamalanga sihlala sikhuluma, kodwa kwesinye isikhathi kasikwazi ukuthi sikhulumane. Sicela ukubana usinike ingqondo nenhliziyo ezakwenza ukubana imilomo yethu ikhulume amazwi alokuhlani phalo mza. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungamile inkomo. Kwezemidlalo iqembu le-Highlanders linqobe ele-FC Platinum 3-0 emdlalweni weChibuku Super Cup odlalwe namhlanje. Komunye umdlalo iManica Diamond idliwe iZPC Kariba 2-1. Yes, sike sibone okunye esilakho khona manje. Siyabona ukuthi-ke kulabantu abafuna ukwazi ukuthi kambe nxa ufuna ukungena ku-VOA Ndebele ukhasi lethu ele-Facebook kumele wenze njani? Kumele ukwenze, kumele phela uthande ipheji lethu kumbe ngithi ikhasi lethu khonabana kubhalwa kule spotoni khona fitizele. Yes, lo esikhuluma ngakho lapho esidlana khona ingqondo siyabe sikhuluma ngezaga, sikhulume njalo langemitsho etshiyeneyo. Ye, umutsho walamhlanje-ke uthi inxeba lendoda alihlekwa. Kujoni lokhu njalo kusetshenziswa nxa kutheni? Sifuna ukuthi utshaye sizwe ke mkhaya ukuthi kambe kujoni lokhu. Ngena ke kukhasi lethu ele-VOA Ndebele khonapha-ke sibone ukuthi uzathini. Ngakhona kuza kubona kuthiwa ake sihluzeni ingqondo, sike sitshayise into phela njengesintu. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. You cherry, I'm a pala cherry, I'm a 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 cherry, I'm a pala cherry,
walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Babies got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade, controlling all my exes. With darling and Lizzie, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never
go. Yeah, look, Mrs. K, you teach her yummy. Singakhlukana othi sikhangele indaba ekade sikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi kungafunakala amabhiliyoni amane, $4 billion ngenyanga yokuholisa odokotela labanye abasebenza kuhlangothi lwezempilakahle nxa bengathola iholo kusetshenziswa umkambo wezimali. Uhulumende weMelika uthi sebuleleke ilwecaja elikhulu ekade licatshe khona ngale kwele Syria. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngekips tube.
7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. This